kuhle wasebenzisa lonibala ebesitizen isebenzisa elokuthi njengekhisimusi, i-Super Bowl yikhisimusi after ikhisimusi. Ilanga elikhulu kakhulu, le-economy yakhona ingangekhisimusi. Kuyadliwa impiko lapha ama-chicken wings lokunathwa vele sokuqaliswa ekuseni emini sekuphekwe wonke umuntu ubephethe ende kutshone kubukelwe and abantu bakholisa kakhulu lokubona ama-commercial ama-Super Bowl commercial ngoba lama-company ahlezi ama-special commercials uthiwe lobonile lena libonile and lawo futhi a-rate the following day the following week is try the best Super Bowl commercial and futhi le halftime show is probably one of the most sought after things izinto ezikhangelelwayo ukuthi mbane bechaya ku-Super Bowl this year. So uRihanna babe bemphethe nje so ukuzithwala kwakhe umkhanyana uzithwele konke nje i-Super Bowl lilanga eliyinkala khathi khulu sibili ukuthi linjengekhisimusi after ikhisimusi lapha kweleni.
Ungasitshela ukuthi kulomahluko omkhulu na emdlalweni lo lalowo esiwujayeleyo owekhaya owenguqu
ukuze ubone ngapha phela amathimu karelegethwa njengekhaya ngapha ithimu ebengunumber last ebuyokugcineni yiyo ethatha the best players from a college the following year ukuthi layo iqine. So kunje nje kuma-conference omabili AFC le-NFC i-champion ngapha ku-American Football Conference iyadlala le-champion ku-International Football Conference. So ingcwele lapho yiyo i-Super Bowl champion leli lilanga sibili namhla nothi thina kuphela e-America but i-World Cup ye-football njengoba vele amathimu wonke aqinileyo awe-American engapha.